uhlupho ukuthi isilabus le entsha yebo nxa ikhangele ingabe ilezinye izinto eziphakamisa impilo yabafundi bangaphuma esikolweni ikakhulu izinto njengemsebenzi yezandla. Qakathekile lezo zinto empilweni yomuntu. Kodwa uDube ukuthi ifuqelwa ebantwini kungalungiselelwanga lutho. Kanti njalo kulezinye izinto ezivele zibuyisela imfundo emuva imfundo yabantwana. Njengalokho ama-mask display asiboni thina abanye ukuthi kunceda ngani. Njalo lezinye izinto ziyabe zifuna ilizwe elilamandla kagesi indawana zonke. Izifundo ezabo IT, information technology, uyazifundisa njani emakhaya kungela gesi. Ngakho izinto eziyazona lezo zingathi zingabalungiselela abantwana nxa ukhangele lokho ayitheory. Kodwa iqinisweni kuzahluba khona ukuthi zifundiswe ngoba kazikho indlela zokuthi zifundise ilizwe lonke kethwa ungabandlulwanga abantwana abahlala emaphandleni. Ngakho lapho esiyisola khona isilabhasi lekayigoqela wonke umuntu ilokubandlula abantwana.
Kodwa baba uNkandla, awucabangi ukuthi ukungeniswa komthetho othi abafundi sebengafundiswa kusetshenziswa ulwimi lukamama kuyinto ebaphakamisayo emfundweni zabo ezithiyeneyo?
Ingabasizi ingabasizi. Ngoba kanti ulimi lukamama lona lolo olukhulunywayo utsho ukuthi ngenye indlela abantwana sebezaphelela nxa bengabantwana betsholotsho sebezaphelela etsholotshweni lemandebeleni kuphela na bazaphuma nini babone umhlaba phela lo ungaka njengoba wena usemelika kathesi alukho isilungu kawusazi ubuza khuluma njani nemitshina nalo oyisebenzisayo uyayisebenza njani njengoba izinto into zakhona eziningi zibhalwe ngesilungu. Ulimi lwabazali ulimi lwangekhaya luqakatheke kakhulu ukuthi abantu balufundiswe. Kodwa kumele sivume ukuthi indimi ziyatshiyana ezimeni zazo. Kumele kube lo limi lwangekhaya abantu baxoxisane ngalo ngoba lugcina amasiko luletha lobuntu lesintu sabantu. Kodwa kumele kube lo limi njalo oluzasetshenziswa ngabantu esingathi business language. Isilungu ayisikho ukuthi abantu bayasithanda basifundela khona lokho ukuthi isilungu yilo ulimi olubancedisa ukuthi lanxa sebesukile njengoba umhlaba usisiba nje ngizomkhulu owodwa babe lakho bisana labantu abakuvela inxa zonke zomhlaba besebenzisa lolo limi oluzaxhumanisa labanye abantu abangahlobo bakibo.
Singaphinda lo mbono wakho ngolwimi labatsha. Singathi wena ucabanga ukuthi le curriculum entsha iyabheda. Awungitshele-ke baba uNkandla, i-curriculum le iyasiza na abantwana esingathi ngesingizi balama-learning difficulties?
Yey, ngobana okokuqala vele khona lokho ukuthi abantwana behlukaniswe ngokuthi mhlawumbe bayakhubazekile. Ukukhubazeka kakufanani njalo ukukhubazeka kutho ukuthi abantwana kabenelisi. Ezinye izifundo sibula abantwana abakhubazekile asinto engxenye ongelanyawo ongelasanda. Kulakho ukufunda lalaba abantwana esintu baphelele. Kube sekusithi-ke laba abanye sithi abangaboniyo abafunda lokho kuthiwa i-braille. Kayikho, kawakho lawo ma-braille. Bazafunda njani kuyababandlulula khona lokho. Abangezwisika ezindlebeni kufuneka uyimitshina lokuyana ufakwe endlebeni okungama-audio something something kakukho ezikolweni. Ngakho bonke laba abantwana abakhubazekileyo bavele bayazasala phandle njengoba lakhathesinje kungathi basala phandle.